izisebenzi lezi zivukela evinkilini malanga wonke ukuzomakisa ebhukwini ukuba lokhe zibuya emsebenzini kusukela ngenyanga kaLwezi ngemva kokuqeda inyanga ezimbili zikukhefu ababeliphiwe ngumqhatshi. Umgcinisihlalo wekomiti yezisebenzi uMnumzana Thapiwa Phiri uchaze ukuba sebelenyanga phose ezedlula ezimbili bengaholi ngakho bacela uhulumende angenele.
Lapha sesile 2 months besitshele ukuthi sizavula lakathi asikavuli. So thina sesicela uhulumende asincedise la. Lapho kubhosi wethu bathi thina sicela lihambe ku 2 months leave. Sisenza ama-renovations. Sathi siphenduka umhla ka-21 November. Sathola lapha vele kungelalutho oluyenzakalayo. Sazama ubabuzi akulalo mpendulo esiyitholayo. Sayesibe mpahla sasizijezi lapha ekampanini. Impahla lezi sayiwela sazikhangela. Sathola impahla leziyana zingekho kungelalutho. Thina sesicela uhulumende akhangele abantu bamabhizinisi nabo nalawo ukuthi open for the businesses ekhona isiloga esikahulumende. But kathesi thina sesibona ukuthi sokuthi sesivalelwe indawo yonke sesiboneni thina nxa bevala. Lapha sinabantwana abafika 63 ama-workers akhona 63 bonke laba se-grounded abaselalapho into abayenza.
Esinye njalo isisebenzi esililunga lekomiti yezisebenzi uMnumzana Leonard Moyo uthi babhekane lenkinga eziningi ngoba bekhala ngemali zabo asebezisebenze isikhathi eside.
Inkinga esibhekane lazo kathesi esizikhanyeleleyo abantwana bethu bancane bafuna ukufundiswa bona bakhanya sebesivalele phandle. Enye futhi into ade sikhala ngayo sikhala ngezimali zethu esizisebenzileyo kwesikhathi eside ukuthi nxa bengasakwanisi ukuvula babuye basinikeze izimali zethu lathi sibone okokwenze ukuthi singayenza njani empilweni zethu.
UMnumzana Isaac Mkandla oseleminyaka engama-40 esebenza ko-Head and Fly uthi umqhatshi usendlala umaqathelana labo ngakho ngabaphe imali zabo hathi ukubachithela isikhathi.
Kodwa babuya kuthi basitshele ukuthi ngano ungesihambe kuliwe for 2 weeks isisebenzi sasavumela uphepha nje sasavumelana that was October November sasathelekuze that was 5 months 2 weeks out sekuyamtshela 21 asithole ngale mali zethu. Kothi ngomuntu kuze mtoka 21 November ukuthi sizabuye elekhuza emsebenzini sisebenze kubuye emagwenethi ku-office impahla zilenguzo ngemali ethi esayikhuphayo for 2 weeks manje namhlanje utshengisa there's no improvement akulani njani sathi aphenduka lapha lathi sebedilizile bonke kubadilize bathi zabona asiyaprogress esilayo abasabuyi kulokubuya lokubuya khona ade kungcane basithi manje sithi sihambe ngokusethiwa ukuthi telling the truth sometimes is better than ukuthi ubalekele abantu ngcane bathengisa umduli wabo bethibatalimeza.
UMnumzana Felix Mkala oseleminyaka engama-22 esebenza kuleli vinkili wethese umqhatshi wabo icala lobuqili ngoba wayethatha imali esetshenzwe kobulawayo aye layo eHarare.
Minito ezinhlupha ekhampanini lapha ikuthi abantu esibasebenzelayo bakhanye ngani balobutsotsi ngokubana sesilesikhathi eside sisebenza labo besenza ubutsotsi babo abalapho. Into ekhona ngeyokuthi bona bakhuluma iqiniso besitshela njengesisebenzi ukuthi bona vele bafuna ukuyadivelopha iHarare not lapha koBulawayo. Ngendlela abakhuluma ngayo bona bathi amaNdebele la so sizama ukudinga ukuthi bona vele basiphatha ngandlela yethu thina siyizisebenzi zabo. Bona babe sithi nxathi basebenzela babesikhangela njengabantu abangasibo bantu. So lapha thina besicethi nxa bengabantu abakhulileyo besicabange lathi bebuye bezosinika izimali zethu. Ingathi vele bona ngokwabo ngendlela ababuya ngayo bezorana this time babuya basicela ukuthi sisebenze ama-2 weeks savumelana. Kodwa ngokuvumelana kwethu labo savumelana ukubana bona babengani ngamasotsi befuna ukusibalekela. So thina sazodiscover late ukuthi abantu laba vele sebesibalekele ngokubana babeluthi imali besuka layo lapha koBulawayo besiya ngapha behamba layo eHarare bengafuna ukuyibhenka lapha koBulawayo.
Unkosikazi Redemptor Chuma esinye njalo isisebenzi uthi babhekane lobunzima obukhulu ngoba bahlezi bayesaba ukudinga imisebenzi kwenye indawo njalo akulancwadi echaza isimo sabo esuka kumqhatshi.
Hayi kunzima sibili sithele nzima ngoba lokusipholisa abasipholisi lokhu basivalela bathi siphende umhla 21 October. sesiphenduka lapha abazange besitshele abazange besicacele ukuthi kuhamba njani selokhu esigada uphela siyazithwena sihlezi khonapha silabantwana sishiya abantwana ezindlini bafuna ukubhadalela isikole omunye nangumbiyelayo lapha ngoba ngisakwazi uku-afford ukubhadala esisendlini so kunzima vele ugada ubuye lapha emsebenzini obungakucaceli besicela ukuthi abakhulu bethu besicacele besitshele ukuthi kabasakwanisi ukuze lathi sibone iplan so far sihlezi kuphela kwapho sisaba lokudinga imisebenzi sithi maybe ngenxa yokuza njani kuzavula so bengasicacela ke sitshele lathi sifuna ukukwenza sisilabantwana
ingxenye yesakhiwo sevinkili isidiliziwe iphakathi kokwakhiwa umqondisi wevinkili lakohedden and sly umnumzana shingirirayi chibhanguza uthe ethintwa ecingweni watshela istudio 7 ukuba kazi lutho ngezisebenzi levinkili njalo kalabhizimusi elinjalo omunye wabaqondisi beHedden and Sly umnumzana Thendai Chibhanguza uthe ebuzwa ngesimo sezisebenzi lokusebenza kwaleli vinkili wacela ukuba athunyelwe imibuzo ebhaliweyo uzathi eseyiphendula engathola ithuba kuthi omunye njalo umqondisi wevinkili umnumzana Nyasha Chibhanguza uthe kazilutho ngokuvalwa kwevinkili kusenjalo izinkili elithengisa impahla zokugqoka kobulawayo iPower Sales lalo selivale amazinkili amabili kwananekwa igwaliba elikhuthaza abathengi ukuba baye kumazinkili amanye amabili alokhe esavuliwe edolobheni lakobulawayo izinkili lakoHedden and Sly ngelinye lamazinkili akhiwa kuqala edolobheni lakobulawayo ngomnyaka ka-1894 yimele istudio 7 yiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.